kuba lohlazo nxa ukuthi khona iyadidlalisekile kodwa nxa kulempumela ebekhona eyiyoezaba ngaphezulu kwaleso silinganiso esikhulunywayo kuyabe kuqondile ngoba kuyabe kune-profit yakho odingakalayo yimpumelo yalowo mhlangano lowo ukuthi kukhulunywani kwavunyelwanani kuyini okutholakileyo lokhu kokuqakathekileyo so kunye lokhu ukuthi khona isigidi leso abantu belandile siyedlaliswa njalo kungaphili le mpumelo ephumayo lapho akuyisonto engabanhle phambi kwabantu bezimbabwe
abanye sebekhuluma ukubana umongameli Mnangagwa ungani imali uyichaphaza ukwedlula owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ubona njani wena khona
ye lwana wayevele sesifunele kudala nento zakhe zingananzelelwa lo-ke ukuhambeni kwakhe abathi sebezikhuphe izinto zakhe ukuthi khona lo useze kakhulu imali kumbe izinganiso semali khanya siningi kakhulu esesisetshenzisiwe kumbe esisetshenziswayo okuyinto engalunganga leyo nxa ukuthi khona wenza lokho ezama ukulungisisa lokho okwachithekayo ngemva kweminyaka eminingi kangaka kuyabe kuqondile nxa elungisisa kodwa-ke nxa kungelalutho oluphumayo imali ibelokhu abantu bengaholi lendlala yona ikhona ingaka ayizayekeli ukuhamba ngoba wathi engena laphana wathi khona ama-trips ama-foreign ships kumele encithiswe ukwedlula ama-foreign ships ayehanjelwa ngumnumzana umkhathi
ye bakhona njalo abasola ukuthi kanti kungani engazithengeli indizamtshina kulokuba eseboleka ezibhadalwa inkulungwane zamadola ngehola linye
kuyabe kuqondile lokuthi khona ebelayo efikile ethemeni ngentengo yakhe angabe ehamba layo kulale eyabe lokhu ihaywa ukuyayeni laphana mbonakazane ukuphuma izinhlalakatha zezimali laphana bambonakazane balo mqondo oqotho kona lapho abakubona benjalo kodwa kube sokuhlupha okwelakusasa abanye baza kuthi hayi imali yani idlalisile sangathenganga leyo nto ukuze ngiphathe ngokuphele esiyalelale neminye imbono yona le yabe ikhona ngoba isimiso elipheleleyo kufuna ukuthi khona nxa kule uphumela ngaphandle kumbe kusenza okwenziwayo akube le nzuzo ebantwini abantu bebeyibo ababhenefithayo.